Trump engamile ama conservative eke go through impeachment ngayo okukhona ukuthi kambe abantu bazamthatha njalo Trump bazamvotela yini bona abantu abamvotelayo ngobuningi babo okukhona ukuthi eqinisweni abantu bazamvotela ngoba ukhangele iconstituency eyovotela uTrump uTrump eAmerica usevuselele usinga olobandlululo into ze-racism kakhulu so abantu bonabo iningi labo abayibona abasekela ubandlululo baningi vele e-America bangemva kwakho uTrump kanti-ke kulabanye abantu vele emdabuko wabo abangabantu be-republicanism then ngemva kwakho uTrump so kangiboni ukuthi eqinisweni nxa uTrump engasakhishwa nge-ofisini ukuthi i-impeachment leyi izamafektha kakhulu kukhetho oluzayo
ubona ingalibandla lona elamademokrathi lalo ngaba losekelo olulutshwana ngalolu hlelo
okusobala yikuthi ubufakazi obulethwa ngamademokrathi sekusiya ngokuthi yona isenethi thini ngoba ubufakazi obukhona eqinisweni abuthandabuzeli ubufakazi obulethwa ngamademokrathi ngecala likaTrump buphelele sikuthi ukuthi kuyikhothi nje engathathi ihlangothi ikhangela kakhulu kwezombala lomnotho ngenjongo yayo vele yonangkwayo i-republicanism i-republican party ama-democrats abengeke ahlangana bevumelane konke ukuthi no umuntu umlecala ecala lingekho abanye bebeyakwala ngoba ngabantu abale-conscience eziqondileyo iningi labo so icala likhona
njalo njengoba ukhuluma ukuthi abanye bale-conscience siyake sibone eminyakeni edluleyo ukuthi lanxa umuntu engoyibandla lama-republicans engavota lama-democrats kumbe ama-democrats evote lama-republicans ubona ingani umongameli Trump useguqula yini ezombusazwe kwele melika kumbe kuyadlula
naye hayi ukhatshana sibili ukuthi ukhatshana sibili angikhulisa amandla okuthi akwenze lokho ulawo ngoba okwakathesi ngibona sengathi ukuhlakazeka kwezizwe ze-America kuyaphambili ngaphansi kombuso wakhe uTrump
kungani amalunga ebandla lama-republicans lokhu emsekela engaphuma bemaningi athi hhayi lapha ungowebandla lethu ngempela kodwa lokho okwenzayo asikuthandi
uyabona into mele izwisiseyile izikanye nxa vele zisazana ukuthi zizikanye kukhona okuyikhona okuzihlanganisayo ukuthi nxa sokufike isikhathi sokuthi umuntu singathi thina usehlose ukuthi ayibhidliza khonokho okuyikhona okubahlanganisayo abantu laba bahlangane bebe ndawonye ukuthi omunye ungaphi omunye ungaphi bakukhohlwa lokuya unanzelele ukuthi i-republicanism nangkwayo injongo yayo yiyo eyiyona okwakathesi eseleyo ebambanise ama-republican yiyo esibabuwo phakathesi ukuthi besekele uTrump ngoba uza kubona ukuthi lisiyaphela icala lomele senethi uTrump uzakuqhubeke ngupresident abamkhiphi angiboni ukuphuma kwakho uTrump kusho ukuthi sokuza kuba le mbangela ukuthi injongo yabo nangokwabo iyobahlanganisayo i-republicanism izaxeka
sesikhangela njalo wona abancintisayo lapho kubandla lama-democrats
ngingazi dadewethu ngoba ukhumbule ukuthi uJoe Biden ube ngu-vice president ku-Obama into umbuzo okhona ukuthi kuyini okufunwa ngama-Americans bayakubona yini ku-Joe Biden ngoba badinga kule sidingo sokuthi ungu-candidate ukuba ngu-president we-America uma yiwo ngumuntu ole-charisma angiboni ukuthi bobili babo uJoe Biden lo-Sanders nxa ubamisa laphumisa la uTrump la ukuthi ngekharizma bayasondela kuTrump hhayi kabasondeli kodwa-ke futhi phecelezi ke sikhangele ngapho ukuthi kuyini okunye okudingwa ngabantu abantu badinga ukwazi ukuthi uthini ngepolicy yabo ku-health nezinye izinto ezithile uTrump uthe ngena embusweni into ayithembisile ukuthi uzakhiphi i-Obamacare ziningi izinto abezithembisile uTrump bamvoteli abantu uzakwakha ibhoda ehlukanisa i-America le-Mexico bamvoteli abantu noba nje amanye amaplani akhe ehlule kodwa-ke singazi njalo ngoba akukaphumi ukuthi ucace ukuthi ngubani kuma-democrats ongiyozanela ama-democrats.